Siyabonga Jongalo Chris. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Imbiko esisanda kuyamukela ithi umphathintambo obona ngwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo lamuhla ususwe esikhundleni lesi ngumongameli Robert Mugabe.
Constitution ukuthi kuhambelane ngoba kukhanya even emabuthwa khona abantwana abalethofu yakhona ngithi kuvuma ukuthi kuyangena emacansini kodwa i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu nxa engakabi le minyaka eyi-16 kakabi ngumuntu omdala.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zingene emgwaqweni yeHarare zitshengisela zisola amazwe ethulwe umthuthisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana ukuthi amantombazana leminyaka elithumi nambili alelungelo lokwenta. Nguhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezemvelo ikakhulu izihlahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Imbiko esisanda ukuyamukela ithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo lamuhla ususiwe esikhundleni lesi ngumongameli Robert Mugabe. Isizathu ukuthi uMoyo wayekhethwe ngumongameli Mugabe kungela sigaba asimelayo edalele parliamente kodwa kathesi selilunga ledale ngemva kokunqoba kokhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMugabe ubezondile lamuhla emhlanganweni wedalele cabinet esithi uMoyo wancintisa kukhetho lwama-by-elections engamtshelanga. Akwazakali ukuthi uMoyo uzabuyiselwa kulesi sikhundla na kumbe uMongameli Mugabe uzakhetha omunye. Asenelisanga ukuthi ngubani okhethwe ukuphatha isikhundla sikaMoyo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zingene emgwaqweni yeHarare zitshengisela lamuhla zisola amazwi ayethulwe ngumthuthisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana eyokuthi amantombazana aleminyaka elithumi lambili alelungelo lokwenda. Esinye isizathu esibangele ukutshengisela lokhu yikuphuza kokumanyaniswa kwemithetho ephathelane lelungelo labo. Inhlanganiso lezi zibalisa eRoots, Katswe, Sisterhood, Zimbabwe Women Lawyers Association, Take a Life Legal's Legacy, okutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa edolobheni leBindura akusenziwanga ngoba amapholisa engabaphanga imvumo. Inhlanganiso ezitshengiseleyo zithi lanxa amapholisa abengaziphanga imvumo zenelisile ukutshengisela lokwethula ugwalo lwezikhalazo zazo kumphathintambo wezemithetho njalo engumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi edale lephalamende lakho bekuhlaziwa udaba olufanayo. Sixoxele unkosazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East edale lephalamende ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Namhlanje edale lephalamende besicubungula i-Gender Commission Bill. So nganelisile ukuthi lami ngizama ukuyicubungula kodwa mina kangisakhulumanga ngayo kakhulu. Engikhulume ngakho ludaba olusegudwini olokuthi kulo mthetho ukuthi umntwana kuleminyaka elithumi lambili usevunyelwa ukuthi angene emacansini. Njalo lanxa bengene emacansini laba bantwana laba ababadlwangulayo bangahamba komthethandaba bagcina bephiwe isentensi yokuthi bahambe bayesebenza ezikolo esithi community service. Okutsho ukuthi kunika abantu abadlwangulayo isikhathi sokuthi banelise ukuthi badlwangule abanye abantwana ngoba sebephiwe indawo yokuzingela. Njalo ngakhangela umthetho okuthiwa Criminal Evidence Act, SEDD Code, u-Section 70. U-Section 70 uthi yena omantshi balelungelo lokuthi bakhangele ukuthi umntwana lo odlwangulile uma dlwangula ubebonile yini ukuthi usekhulile kungadingeki ukuthi uleminyaka engaki. Singakhangela futhi esithi i-Child Act, child ekuyona itikhona akuna muntu ukuthiwa is a child and kwacitshwa lokho ukuthi ukuthi abantwana bonke ngabantwana njalo into esihlupha ukuthi umthethandaba uthi 12 years age of consent, i-child 80 to 16 years age of consent.
Kuyini osekuzenzakala kathesi njengoba sekuhambe ngendlela naleyo itsho?
Mina engizamile ukuthi ngikhulume ngicengitshele iparlamente ukuthi kumele i-code act leyo icitshwe, repeal or amend that code. And kumele kwenzakale izolo ngoba sizaphelelwa ngabantwana. Njalo futhi enye into engiyisukumfilele udaba lokuthi khona bona kutsho ukuthi kuleli lizwe umntwana umntwana oyinkazana umsebenzi wakhe yukuthi angazalwa angena esikolo grade 1 to grade 7 ahlamba aye kwinda. Abantwana umkazana umile angena esikhundleni, abantwana umkazana angena emsebenzini. So okusebusithi ukuthi umntwana akusena need ukuthi abantwana bamankazana ngoba abantwana bethu bazabeyadlungula nokuhlangula bahambe bebenda. Njalo kule dubo lokuthi umntwana oyinkazana oleminyaka eyi-12 angazithwala umzimba wakhe akwaqini uthi nxa esebeletha uyadabuka-dabuke abe lale sithi ngesilungu yi-fistula. I-fistula yokuthi emzimbeni wethu uma usuchitha amanzi kumbe usiya ngaphandle uyadabuka kuhlangane kwabe sokuphuma kuziphumela nje.
Lo ngokwasazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East edalela ePhalamende obekhuluma ecingweni eseHarare. Silokho sedabeni lwamalungelo amantombazana uNtungameli Nkomo eStudio 7 uxoxele nkosazana Linet Dube oyinhlanganiso ye-Institute for Young Women Development osole kakhulu kwendiswa kwabantwana.
Udaba lolu yidaba lolusihluphayo. Kukhanya ngazathi abantwana bethu abaqakathekiswa ngoba ufica ukuthi i-constitution ikhuluma ukuthi abantwana abaleminyaka eyi-16 yibo abakhangelela ukuthi sebengabantu abadala kulezinto abakhona ukuzenza. Kodwa nxa sokusiba zindaba zokungena emacansini kukhangelela ukuthi noma kungaba leyo lama-issues ahamba e-court uficakala ukuthi bathi khona umntwana ole-12 years uyakhona ukuvuma ukuthi angene emacansini. So ngaleyo ndlela kuthiya abantwana bethu besegcekeni bekhona ukuthi babandezele ngabantu ababebona ngathiwa ngabantu abadala bona besesengabantwana abancane. Lidaba elihluphayo kakhulu.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuqeda lolu dubo?
Thina sikhangelela ukuthi uhulumende kufanele akhangele ukuthi ama-laws elizweni lethu ahambelana lalokho ku-constitution ukuthi kuhambelane ngoba kukhanya even kuthiwa khona abantwana abale-12 yakhona ngithi ukuvuma ukuthi kuyangena emacansini kodwa i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu nxa engakabi le minyaka eyi-16 kakabi ngumuntu omdala. So thina sikhangelela ukuthi uhulumende akhangele alungisise ukuthi ama-laws ethu ahambelana nalokho ku-constitution.
Lo ngonkosazana Lene Dube wenhlanganiso ye-Institute for Young Women Development.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe zithi kufanele uhulumende aqale aqhube uhlelo lwe-audit eyokudingisisa ngempiko ekhomba ukuthi imali ayisetshenziswa ngemfanelo kwinkampani le engakaqhubekeli phambili ngemizamo yokuthi ayivuselele. Inhlanganiso yezilwela amalungelo ezisebenzi ze-NRZ zitshele idale lePhalamende izolo ukuthi kufanele kuphungulwe inani leziphathamandla ezisebenza kololiwe njalo kuqedwe inkohliso ekule inkampani ngoba kuyikho okuyibhidlizayo. Umphathi ntambo kahulumende obona imota zokuhambisa umnumzana Obed Mpofu sanda kutshela iStudio 7 ukuthi amalungiselelo asesemaphethelweni awukuthi ibhanga le-African Development Bank lisebenze lohulumende ukuvuselela linkampani. asizweni imbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe ecubungula loludaba.
Ya mbona njengani kuyinto eqhathekileyo ukuthi uhulumende abe wazi kuyini owenze ukuthi i-NRSF ibe u-state ekhona khathesi, ngoba uzakhangelisisa uzabona ukuthi usekwenzakele kweminyaka eminingi ukuthi i-NRSF ibingelamakhi njalo indaba leze-corruption aziqalanga namhlanje. Siyakwazi sibili ukuthi isebenzi azikatholi izimali zazo owesikhatshana njalo kumele bazuze imali yabo. So nxa kuyukuthi singaba ne-audit esingaba nayo engasinceda ukuthi sibe kwazi ukuthi izimali zangkhona ziya ngaphi, iwaphi ama-areas okumele siwalungise singakafaki enye i-capital, ubona njengani kuyinto elungileyo.
Izisebenzi lezi zikhuluma njalo ngokuthi zifuna ukuthi ziqale zibhadalwe iholo lazo.
Kungaba nzima sibili ukuthi usebenze lezisebenzi ezingelaholo, izisebenzi ezingatholanga izimali okweminyaka wonke. So ubona njengani bekumele badinge indlela ukuthi isebenzi ithole izimali zabo ukuthi zisebenze ngendlela okumele basebenze ngayo njalo uhulumende ahle adinge izimali ezokuthi i-NRSF ivuke njalo. Nxa kuyukuthi bafuna ukuthi badinge imali kungathi njalo kuyabe kusitho ukuthi uhulumende izisebenzi ziyabe zingatholanga izimali zabo. So kumele sibili izisebenzi zithole izimali basebenze bethabile, basebenze njengabantu abafuna ukuthi abalethemba lokuthi into sezijintshile ku-NRSF.
Ayisibo NRSF kuphela abangani babhekana lohlupho, kambe uhulumende ngenza njani ukuthi wonke awavuseleke?
Uhulumende kumele athintshe indlela aphendla ngayo ama-parastatals, ngoba uzabona ukuthi nxa kulama appointments ayenzakalayo ayenziwa on political grounds, asho ukuthi abantu baye bekwazi ukuthi kumele benzeni. So uhulumende kumele athathe esingathi i-business approach nxa kuye ukuthi bale parastatals, ukuze ama-parastatals la arun njengama-businesses, ukuthi abantu abakhona kuma-parastatals bangabi ngabantu abakwazi sibili ukuthi nxa kuyukuthi bengasuka laphana akula accountability, akula transparency efunakalayo. Kumele i-parastatals ibe li-business uhulumende njalo khangele i-parastatals njenge-business elingalethela uhulumende imali njalo elingalethela abantu inhlalakahle.
Yona inkampani ye-NRZ kuthiwa ivele iyiyo ebibambe idolobho lakoBulawayo le ndawo eziseduzane kwezomnotho.
Kwenzakala sibili ukuthi nxa kuyukuthi inkampani enjenge-NRZ ingasebenzi kahle kuyaba lodubo sibili elokuthi amanye amankampani singathi ama-downstream companies ayabe engakwazi ukuthi asebenze ngendlela ephezulu. So kumele uhulumende azame amacebo okuthi avuselele inkampani kaloliwe, kodwa athi ngendlela ukuthi bayaba nokuxabana nemisebenzi.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombosazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha Always the Connection lamuhla untungameli Nkomo lotatenda Kombo babe bekhangela ukutshengisela kwabatsha abangamantombazana besola umqondo othi amantombazana oleminyaka elithumi lambili endiswe njengokutsho kukamtshutshisi umnumzana Johannes Tomana. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amasosha esikhedish kwele-Syria sethethe idolobho ebeliphansi kwabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS kuhlelo lwawo lokulwisana kanzima laleli qembu. Ibutho leli lincediswa ngamasosha kwele-Melika athethe idolobho le-Ain Issa lamhlanje ekulwisaneni elikwenze lisebenzisa izikhali zemoyeni laphansi.
Rib Baba silale maweni Baba
silale maweni
Baba
silale
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezemvelo ikakhulu izihlahla kuningi kakhulu okwakusenziwa kakhulu izolo okwenzela ukulondoloza izihlahla ezinjengomkhusu umkhaya ithetshani lezinye ezichiyeneyo ezinye bezingabanjwa loba kancane kuthiwa ngizokuthethela ukuthi ke ezinye njalo kuthiwa umuntu olakho ukuchaywa inkosazana nxa engasigamula kuke kwafika njalo isikhathi uhulumende ekhuthaza ukuthi kungaganyulwa izihlahla mahlayana nje kodwa ke selikhalile ihloka emagosweni elubane lapho osokuligceke elimangalisayo endaweni ezinjenge village 26 duzane ledonsa iningi likhala ngokuthi kawasekho amasiko okulondoloza ezemvelo ukuze sihlaze lolu daba ake sizwe umnumzana K Masuku isakhamuzi se village 26 exoxa lo Gibbs Dube we studio 7
akazenzelo lapha kithi bezingani zigcinangele sibili okwesikhathi lesiyana esidlulile manje kathethi into sezikhona lapha ukuthi iguzwa lisagcineka kuhle abantu sebefuna ukugcwala indawo yonke sebefuna ukugamula nje izihlahla kusathedakati
kwakuvele kulondolozwa njani izihlahla khonapho
yena pathina sizange sizendembe siforest so kwakule abe forest commission abe protecting unit so iba babekhangela ngezihlahla so babengavumeli abantu nje apho ngihambe begamula abanye babebothwa sibili izingizona inkunzi azingaphonga ukuthezwa phezwa
ye kodwa nxa sesikhangela ke ngezemkhuba yesintu kambe laliseza njani kwezethi abantu bengagamuli izihlahla
yena lapha sasihlala khona kudala sasikhangela ispecially umlilo ngoba umlilo uyobulala kakhulu izihlahla so sasi lokuthi singayiganga ingani sikhangele kakhulu ukuthi iganga lingayo so ngabe ukuthi iganga liyasha sasizizanga ngokunesiyaqisha leyo mlilo
lali kwenza njani khonokho
kwakubizwana njengosebhuku yabekhona usebhuku ayichaya insimbi lapha ukuthi abantu bebuye besigcine sesiqisha umlilo ngakho umlilo uthe wabonakala
ye ngaphandle komlilo-ke okunye okwakukhona emasikweni lapha ukuthi kulondoloza izihlahla ungaziqamba nje izihlahla zokuthi lesi sasingaganyulwa lesi sasithiwa lokhu kwahamba kunje
isihlahla ezinjengomkusi nesihlahla ezinjengomvagazi nesihlahla ezinjengomthiki izihlahla vele esakhula nathi sizwa abadala besithi hayi lesi sihlahla vele asingelanga sigamula ngasigamula amakhiwa hanti kudala akwazi ukuthi sasingaphansi kwabelungu lapha kwangantwako yahlonitshwa kakhulu ukuthi amakhiwa ngezakuthiwa hayi ikhiwa lingalibona igama isihlahla hayi lizalibopha ukuze sikhule sikwazi ukuthi isihlahla esinjela sigamule isihlahla esinjela sigamule
nxa sikhangela-ke umvagazi singathi wawulethelani umuntu khonapho
umvagazi usekhona vele ngowesifanile so ungawugamula anti babekulezinkomponi lapha kithi lapha elifanda ezamathimba kudala lapha kunenkomponi zamathimba so amakhiwa lani babegamlokuza bedabula kumasomizi lapha besenza amaplanka amaplanka layana-ke kuthi-ke bayesipota amanyesiza khonakhona ngapho ko-america khona ngapho ko-britain so le mkusi kuyana la isenza okufanayo nokufana nayo la imthili wakusenza okufana nayo
nxa sesikhangela kathesi lapho elikhona khonapho sokubanjwa njani-ke khonokho
kathesi gipsi lapha akusela nto erayithi la igusi selifahlakeli akusela sihlahla ongasibona sasimi ngoba abanye sebegamula bedabula ngenezandla abanye baqhotshanisana namapolisa lapha akusaqedakali abantu vele isalisinanga kathesi
so singathi-ke labo sobhuku vele abasela okokutsho khonapho nxa sokukhangelwe ngezihlahla lezi
bayazama gipsi ukuthi sela kodwa ngendlela yakhona kathesi lawa ilizelo liyakithileyoalibona ngoba imali kakhulu yiyo engabonakaliyo lapha elizwe so umuntu lomuntu asefuna ngithidine lami ngedabule lami iplanka lami ngithidine ngedengisa ngale ngenza kuza okuyimfondo lami ntengithile
pho-ke njengoba izihlahla ziphela kangaka akula imizamo yokuthi kuhlanyelwe ezinye khonapho
imizamo lapha njengakithi lapha imizamo yokuhlanyelwa izihlahla ayikabi khona sasizo nje kuthiwa kwakwezindawo kule wethu iplanting leyo kodwa uzothiwa abanye bayahlanyela lapha singakithi asikakubona izihlahla ezihlanyelwa
nxa likhuluma liyizakhamizi khonapho lithini-ke ngezemvelo lezi so kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi kukhangele ukuthi akusuze kuphele phela
ngathi ngakunceda ukuthi ngane alubana kuthiwa izinto lezi ziyafundiswa kakhulu abancane ezikolo lapha kusukisela ku-primary sisa kwesecondary ukuqakatheka kwesihlahla ngoba thina ndivele sesikhulile asisela sitheniwe ngogamba isihlahla but bona abasungulwayo lapho nebafuthi ngane bafundiswa kakhulu ezikolo lapho ukuthi hayi isihlahla siyimpilo
Lo ngumnumzana K Masuku isakhamuzi se village 26 duzane leDonsa eLupane esabelweni seMathebeleleni North obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7. Sithanda ukubonga umnumzana Morven Qhalisa Ngwenya ohlala eDonsa eLupane ocele ukuthi sixoxe ngodaba lolu lamuhla. Olandelayo ngumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende weMelika usebenzelana nalo weMongolia ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe ikakhulu emaphandleni. Mhlaka 15 yena le inyanga kaNhlangula umeli weMelika kwele Mongolia umnumzana Piper Campbell kanye lomphathintambo wezemali elizweni lelo umnumzana Dodogjin Edenbed. Bahlale phansi bahlaziya amacebo angaphathisa ekuqondiseni inhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu emaphandleni kulelo lizwe. Ababili laba balobelane isivumelwano sokuqhelisa inhlelo ezivele zikhona ezalotshelana ngomnyaka ka-2000 phakathi kwabohulumende bamazwe omabili zokuphathisa intuthuko yomsebenzi wokulima emaphandleni ukuze uZulu walezi zigaba enelise ukuzilimela ukudla ngokusebenzisa yena le muli yakhe nganye lokuthengisa. Campbell ubike ukuba ukulotshwa kwalesi sivumelwano esitsha kuveza ithemba elilelizwe lakhe ngentuthuko yeMongolia kanye lokuthemba iziqondiso zikahulumende ekuthuthukiseni ezokuthengiselana lenotho. Ukulotshwa kwaso kubikwa kuvuselela lokuqhelisa leso esalotshwa eminyakeni elishumi lanhlanu edluleyo ngosizo lwemali evela enhlanganisweni yakwele Melika eye-USAID kanye logatsha lwezokulima olwe-US Department of Agriculture, utsho njalo u-Ambassador Campbell. Usizo lwemali kulesi sivumelwano luzaqondiswa enhleleni eziqhutshwa ezigabeni ezilishumi lasithupha zemaphandleni kuphinde kuthunyelwe ingcwedi zakwele Melika zokuyafundisa abantu bakwele Mongolia ezokulima, ezokulondoloza imvelo, amacebo okuphatha inhlupho ezidalwa yikuguquka ngomkhathi kanye lokuqinisa imisebenzi yokuthengiselana lokudala imikambo. Ele Melika lona lithi liyaziqhenya ngokuba ngelinye lamazwe aphathisana lele Mongolia ekuthuthukiseni impilo yabantu bayo bemaphandleni.
Lo bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Ube sulahlekelwa umphefumulo wakho.
Lo othivikela siuphiwa ngumama kaNola Magabazi ye nguSenator Sithembile Mlotshwa lo James Marabini labanye labo. Sobe isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange WhatsApp. Silencwadi namhla ivela kumlaleli wethu othi uhlelo lwenu luyaphathisa kakhulu. Ngicela ukubulisa ulama wami uEmelda Ncube osewange labo sisi bami uDoubt Sowani lomama kaAbigail. Kulobhuti wami ohlala eDete engingamazi igama lakhe nguGeorge. Uma elalele uhlelo lwenu angithinte ku 0781444159 Francis Ncube. Ye inamba njalo ngu 0781444159. Ningakhohlwa ubaba kaBakani osechinoyi lo Lazarus aseGoli. Lewela lami uAndrew Musancube Khumalo oseHillbrow eGoli. Lisale yimi umlaleli wenu uFrancis Ncube. Lani lilakho ukuzwa eni imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com. Hayike isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.